Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olambukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Mpalakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa.
Lowu umkhuhlane we-coronavirus obuphukileyo uyamemetheka lula kulalo kade uvele ukhona.
Namuhla likhefu lomanyano webandla lezanu PF lele PF Zapu Unity Day. Lokhu liqakathekile na leli langa.
Lilanga elalile njongo enhle kakhulu liqakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo esayina unity accord ngoba yebona umbhuqazo uqede abantu emathebheleleni.
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase-South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe agoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Bhilitani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Bhilitani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxe lesivalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane we-coronavirus uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lowu umkhuhlane we-coronavirus obuqukileyo uyamemetheka lula kulalo kade uvele ukhona. Kodwa ngokunjalo i-United Kingdom lama-scientist kakawuqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane we-coronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi i-coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane we-virus uguquke usiya ngokuya ngokuya njengoba lakho sikuzwile nje ukuthi e-South Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho i-United Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo baziphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hathi kuloke nje kufanana nje le-corona nalesivele siyazi.
Njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe-Europe asesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Bhilitani ukuthi bavakatshe, ungasela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokho njalo umumo unjani?
Amazwe ye-Europe aqale ebusuku lokudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasavakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi zifike emazweni abo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjenge-France, i-Netherlands, i-German, o-Bulgaria, Ireland, Italy, lamanye nje. So kumemetheke kwagcwala i-Europe yonke, lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke, labo-India, labo-Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe le-United Kingdom liyisihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana le-Europe yonke jikelele, sesivalelwe. Izimota lezi ezithwala ukudla zivalelwe lapha emabhoda, labantu bavalelwe emabhoda, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi sekhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelela kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha langokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hatshi ukudla kuzenela abantu bonke
umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa iningi lalabo abatholakale belegciwane abangamathumi amahlanu 50 bengabe Harare kulandele abakobulawayo abalithumi lasithupha 16 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili lambili 322.
Yebo, mthwaka komuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-Z-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Njengoba sekuyisikhathi sekhisimusi, namhla kuhlelo salibazisa ngokulidlalela umculo. Siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo, abadumileyo, abagoqela umhlabeleli osacathulayo, ubekezela. Zalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani, libafisela ikhisimusi elichukela. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Namuhla likhefu le Unity Day leli langa linanza umanyano webandla leZanu lele PF Zapu. Abasayina lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebatshonayo okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi. Sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga le-Unity Day leli lika-22 December lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazo usuqede abantu eMathebeleland so kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa uhulumende weZanu eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi yikho ke kumele ke kube lilanga eliqhakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na iyafezeka na bayayifeza na bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo ku-Unity Accord naleyo ka-22 December lilanga ke bekumele libe liqakathekile kakhulu
ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonokho okuthiwo ngabezana uPF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni kumele kwenziweni
ukubanjwana okumele kube khona okumele kulethwe lilanga lona leli lika-22 December ele Unity kubanjana ukuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha emandebeleni eMathebeleland kunye leMidians kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala hatshi i-tribal imperialism esibone senzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abeMathebeleland labeMidians abantu abahlupheka kakhulu eground abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalele emuva kakhulu kwezentuthuko kumele kube le affirmation action eyenziwayo kukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulombhuqazwe khona kule gugurawundi khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba sikhangelele ukuthi le development imgwaqo lungiswe kwakhiwe ama-factory ama-industry kodwa sikubona kusenzakala enalama industry amalutshwana angabe sele elizweni siwabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo i-Unity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulo mhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke nebandla lakhe lezanup f
kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nxa uhulumende wakhona engasowezaphu kumbe owezani
ye abanye uhulumende angeke ngitsho ukuthi bangaliphatha njani kodwa ke uhulumende endeqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo nguhulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-advocate Nelson Chamisa ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlala ekhuluma ngazo sikhuluma izolo bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama u-Agnes Mloyisibanda obengusenator ke obekwe izolo eledistend ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni kungabe isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhethwanga ubomvu obuphakathi
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu ophatheke kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lo mhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana uyidale le National Executive le National Council ehlezi izolo ukubana ahlazi ukuthi kuyini okwenze ukubana lo msebenzi ugcine udluliselwe phambili ngomva kokuhlaziya kabanzi ke lamadale omabili kugcina ngele National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele le ehofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014 so lubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces ama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa kukhangelele ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lwama-province le-national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa kusiyatshonela kusasa ilanga then ama-provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abe sehlola njalo ukubana into ecindezelweyo iyiyo nxa kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelele ukubana wenziwe ngesonto i-Extraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela so iphutha alingeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelo okukhangelele ukubana sithi sonke umuntu
kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto
okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelo akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba u national organizing secretary owayekhona ongasekho lebandla le MDCT lolo luhlu beselulabantu abanye abangena ku Congress ka 2019 ku MDC Alliance njalo kathi beluhlu labanye abantu asebaphumayo ku MDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunje nje bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonokho okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-national organizer uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla kati-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje unobhala jikelelo uyagcina akayenzi uluhlu lwakhe uyagcina lokho akuphiwa ngu-national organizer so kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungamelanga abe khona kwasokudingeka ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babe menjani abaprovinci zazi ukuthi ayimenjani ingatsha ze-national ezikwaziyo ukubana ku-national kwakumenjani yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe kwasokunanzelela ukuthi hhatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amangakuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla
umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC
okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald elithi kulesigilamkhuba esithiwa nguDouglas Mudenda wayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso usebalekile njalo iphephandaba leDaily News lithi ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilithumi lasithupha $16 million phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lePhalamende ibandla lezanu PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha $76 million kutsho iphepha leDaily News okwamanje sengilithika ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi abahle 27 ngu-Alec Nyato okhulumayo ikhezi entshalanyemba kotoloki ngithanda ukubingelela unkosikazi wamamoyo ngibingelele umama umancube udadewethu unaproud nomfowethu iphahla lami uThomas losilamayo ukitumezi nosikukuzile entshalanyemba esibhedlela ukirling emazoe Octavia una-Arnold entshalanyemba esibhedlela nabantu abami umemkele uphimelo uBrayline usinokuthaba uClyde bathi ngiyabathanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu libe ne-Christmas enhle lo nyaka senelisi ngenxa yesifo lesi i-COVID silapha e-South Africa
ngibingelele kumsakazi omuhle nakubalaleli ngisele izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana ePlumtree kongwanyana eMadimbi lapho engibuya khona ngisele ikhisimusi enhle noma nje sivalwe isimo se-COVID kodwa ke inkosi mayibe nabo belilale ikhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile
salibonani salibonani ku-Studio 7 ibingelelwa nguRuth Dliwayo ohlala eTsholotsho eMsendini thanda ukufisela abantu abami ikhisimusi enhle uBrian loLilian loEnedi mina ngiseGoli Santoni, ngiyabonga.
Salibonani basakazi be Studio 7. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwaMagama Village. Wathi makhulela wat 9 kulili ma West Plumtree. Hayi mina ngithi iKhisimusi walonyaka, hayi ludle ngokunazelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhokile ukuthi lingabi libe baningi kakhulu lihlale ngokuhlukana lekade social distancing, ligezele izandla bakithi singajabuli isikweqe, ungajabuli ikweqe bakithi singenele eminyakeni omutsha singabaphephileyo sonke, mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona. Ngithi hayi ngiyabingelela labasakazi bekustudio 7 abazisakaza bengazishiyi muva, bazikhipha njengoba zinjalo. Ngiyabonga. Ngubhanda mina ebulilima West.
Sakazi omuhle, siyabonga. Siyafisela izihlobo zethu abangane, izihlobo zami zonke zakongwenya, sindamazi ontimande omncube athi nizikhake zenkosi omsweswe osodinde iKhisimusi lomnyaka omutsha olithukile. Labahlobo bami engiphila labo ngalibali umaziwa khonale ngomalaba okuholi ngikhona isindamazi laphana iphila wethu babamkhulu wami sihlisi khona bedaluka. Hayi ngiyabathanda bonke uJuma Sariki nawe sesithuvile vuka mfowethu. Isimuse lithukile awuliphephe, imfula igcwele amanzi siyabona. Banithi izingane lezikhuzi zingadlaleli emanzini, izingozi siyazisaba bakithi. Iphephe bakithi lizulu selilimile kodwa yini uze inkulunkulu ngxele ngasibona. Asiphume kulolu bhubhane lwendlala. Indlala zesingumkhuhlane kithi lapha emmozengwenya edaluka.
Basakazi baStudio 7 linjani labalaleli? Mina bengifuxwayisa umakhuphu uthi kekele ufuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe ekhahlela phambili, ekhahlela emuva, ekhahlela abatshamisa, ekhahlela osebenza labo. Kazame ukubamba ngamandla ephambili nothi le nto yenzayo. Umnangi kakho layo kazame ukuhlanganisa abantu nothi uhlale lokhu ekuxhumanisa abantu, ehlukanisa abantu. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi bonke beStudio 7, igama uGodfrey Wakhumalo, ngizela eJocholo eLupane. Msakazi, inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi, zigcwele ama-pothole, ungabheka koBulawayo nakuphi nakuphi itrada zonke zimoshekile, zingcolile. But uGawula ukhuluma ngesitrada esuka eBhejisi yaHarare. What about isitrada esisuka koBulawayo seBhejisi nasesimoshe singagodigodi, silungiswa nini sona? Because I think isitrada esingenisa imali kwedlula zonke izitrada eseZimbabwe. Asilungiswa sona, silungiswa nini? Ungabheka zonke izitrada eziya kuphi, Nkayi, kuphi nakuphi, Lupane, Matopo, zonke izinto zimoshekile, zechorusi zimoshekile, itrada ziyana ngo-one way. But usesiHarare, why yini usesiHarare kuphele siyimashonal endi? EziMandebele ziyalungiswa nini? Yiso sizuzukuze sinawo lokho. Zilungiswa nini izitrada zakwaMthakazi? Azilungiswe kwakwaMthakazi, azilungise. Sibona lathi singabantu eZimbabwe. Hayi lokho silungise izimashonal endi kuphela. Awasilungise lathi ezakithi izitrada. Sibona lathi singabantu beZimbabwe. Or ma ukuthi wehlula sibone ukuthi senze kanjani, sizimele siwumthakazi. Because into eyenziwa yiZanu PF ayikho right. Iyasihlukumeza, iyasibandlula namandla kwesibandlula. Asilufuni olubandlulo lwenziwa yiZanu PF team. Aluphele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alula mkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump uMnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi yi-Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 Zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama-Electoral College edlula amakhulu amathathu 306 uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232 olandela udaba lolu lokhetho lweMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela
kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelo awuphumelelanga embusweni njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo William Barr ubevele esebenzela uTrump sibona kusemqotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe kuningi okungekho emihlweni abantu angakudiliza njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga yena ube sikhangelela ukuthi awine
unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law
lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi sekukhuphile uFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kubuse kuza kwenziwa futhi i-election
uTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xadu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhipsi Dube
bendala leyo la D esidubela ke uhlelo lothulo namhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhlobo zendaba sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwelebhilitane lase-South Africa lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zabu
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Selugciba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.